ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba. Bonke sebesethe ama personal best records. Singabe singatholanga isinqongo se gold, silver and bronze. Kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle. Ngoba bonke sebebhithe ama records ababevele bewa hold abebuya lapha. Ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule. Okutshengisela ukuthi come France 2024. Paris 2024. Hayi, ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle. Talenta lizwe lelikhona. I think okuqakathele ukuthi thina lati sikuqakathelise si umdlalo lo because charity begins at home. Kumele thina wethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics. Sifake amandla emidlalweni leyi ethi esithi sport. Then ngibona zani singakwenza khonoko hayi ilizwe liyakhuphuka sebile italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kuhambana ke elupane komakhovula phezulu khona ngale sikolo bakhona yini abantu elithi lingabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima. Siyakhumbula kokulo samukeliso womoyo wayevele eNtepe, siyakhumbula baningi kakhulu abayevele emakhaya. Liyangenangena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya libafake kunapho kuzinga eliphezulu?
Umbuzo omuhle kakhulu lo. Into nje ekadingi zidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile, ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama-national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise. Singama-national federations atshiyene, the 54 national federations elizweni. Sikhangelisise ukuthi kambe shuwa singaswela in each national federation umntwana oyedwa, unkazana oyedwa, ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma-records la ukuthi bengene kuma-Olympics. Bona zani singafaki ingqondo zethu ndawonye, hhayi ichumi, amachumi amabili ama-athletes ayabuya kuma-Olympics singakwenza njalo.
So ngiyabona sibili kulama-athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Nkakalaka kathi songukansela emawabeni, kuzobuya uWynnet Dube useCape Town, kuzobuya labanye abasendaweni eseBhilitane langaphi ngaphi. Lake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngamaclub abo into ezinjalo. Besikhuluma lo Elijah Nkakala sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni, kodwa kungani kuyasilela lapha nalapha. So ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwezethu kuthuthuke phela i-athletics?
Kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama national federations angamachumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi. Kuyabe kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho oparticular to that national federation nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kambe kumele behlale phansi behluze. Ngibona zani wona lana ama-academy angaba yikho lapho esingabona khona amathalente wona lana acatshileyo.